Njengenhlanganiso sinenhlelo ezimbalwa ezinqanele ukukhuthaza abantu ukuthi behambe bebhalisa ukuvota. Lezo nhlelo ezinye zakhona sizenza emabandleni, ezinye sizenza ku-social media, lapho esikhangelele khona ukuthi abantu abatsha bebe yingxenye yokuthola leyo mbiko. Njalo futhi imbiko leyo sikhangelele ukuthi ifinyelele endaweni esemaphandleni lapho okungela kuhamba kombiko kumbe kwemibiko eminingi mayelana nokuvota. Siyalenze ukuthi inhlanganiso yezekhi ilenhlelo eziningi ezifake phansi ukuthi behambise umbiko mayelana nokuvota, kodwa sibona sengathi leyo mbiko ayifinyeleli abantu abaningi. Njalo futhi kulo msebenzi omningi okumele uyenzwe yizekhi, singananzela ukuthi endaweni zasemaphandleni abantu abaningi abakwanisi ukuthola leyo mbiko ngenxa yokuthi abakwanisi ukuxhumana lokwenzakala emkhathini kumbe bethole imbiko emkhathini.
Abasukumela phezulu yini abantu ikakhulu abantu ukuthi bebhalisele ukuvota, njalo ingxaki elibhekana lazo yiziphi?
Bonga, sibona ngathi lonyaka kungconwanyana abantu abatsha bangani balithakazelela lolu hlelo lokubhalisa ukuvota. 2018-2013 yes, bebebhalisa abantu abatsha, kodwa lonyaka kungathi kuba ngconwanyana. Okunye okwenza ukuthi bethakazelele ukubhalisa ukuvota yikuthi sokulendlela ezithize esizisebenzisayo ezokubafinyelela, ezifana nalokuhamba ebulenjini lapha abatshana bekhona khona. Kwesinye isikhathi siba lengxaki zokuthi abantu abatsha abala mali yokuthi behambe bebhalisa lapha okuvotelwa khona. Uhlelo lwethu lukabili, kunohlelo esiluyenza ebulenjini, kube sasiba lohlelo esiluyenza lapho esihamba khona endaweni ezijiyeneyo. Sesikwanisile ukuhamba endaweni ezinjengasekobulawayo, emathebeleni South, emathebeleni North, endaweni ezifana lasebeitbridge eGwanda, elupane eWangeni, lasebinga, kuthi lasendaweni ezinjengaseplumtree. Ithi lamabhesi sethu lokhe eludaba olumqoka endaweni ezijiyeneyo. Abantu abatsha abaningi abakwanisi ukuthi be-register ukuvota ngenxa yokuthi abakwanisi ukuthatha ama-birth certificate.